Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithona njani izibukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
indaba yodlakela eyenzakalayo elizweni kathesi ukwethuselana esikubonayo kusenzakala kumabandla ezombusazwe lawa kuyinto elusizi kakhulu ngoba akufanelanga ayifunakali.
Amapolisa agcizelele ukuba ngempela omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change ubulewe ekhwekhwe izolo ngamalunga ebandla elibusayo elezanu PF.
Zabona ukuthi United Nations, EU, ama-sanctions abakhuluma ngawo, ama-protests asenziwa kwamanye amazwe, izipheli ama-refugees asethathwa ngamanye amazwe yasengceleni ye-Ukraine. So kutshengisela vele ukuthi uPutin useyedwa. Sisteli labangane abalutshwana.
Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho kulezizalwane zakwele Zimbabwe ezizama uyaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. Ahlangene lembila zithutha ngempela viki edluleyo amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni agoqela ele Dynamos, Highlanders le Caps United. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa asegcizelele ukuba ngempela amalunga ebandla elibusayo elezanu PF yiwo abulele omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change emhlanganweni owenzelwe ekhwekhwe izolo. Intatheli zendaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini yabo lapho belandisa okwenzakeleyo, amapolisa aveze amagama alabo asebebotshiwe ngodaba lodlakela lwasekhwekhwe emhlanganweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kuma-by-elections okubulewe oyedwa, abambalwa balimala kakubi njalo besesibhedlela sikhuluma kanje. Abahlasele umhlangano we-CCC bacatshangelwa ukuba ngabebandla elibusayo leZANU-PF abenze begqoke izembatho ze-CCC baqala ukujikijela amatshe sebengaphakathi kwabanye. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Jamisa utshele umhlangano lentathelo izindaba ukuba kungasiqiniso lokho sekukhulunywa ngabezanu PF ukuba yibo abazibangele lolo hlakela.
Which other political party has the largest number of dead bodies? Which other political party or political leaders are drenching in the smell of people who have died on account of political violence? Except ZANU. They even say ZANU de Europa. Whose blood? Is it your blood? And it's the citizens' blood.
Yiliphi elinye ibandla elilezidumbu eziningi? Yiliphi elinye ibandla lezombusazwe loba inkokheli yamabandla ezombusazwe asebebulele abantu abaningi ngenxa yodlakela? IZANU-PF bathi bona iZANU ngegazi. Ligazi likabani? Ligazi lenu. Lelo gazi ngelezizalwane.
Umqondisi enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi uthi kasikho isizathu sokube lube khona udlakela.
Yabona, i-democracy iqakathekile ma kuwukuthi thina njengabantu siyahlonipha njalo siyalandela lokho ofuze sikulandele. Akulancedo ukuthi sithi siku-democracy kumbe sithi we are a democratic country lapho singahloniphi our diversity.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uyalusola lolu dlakela.
Indaba yodlakela eyenzakalayo elizweni kathesi ukwethuselana esikubonayo kusenzakala kumabandla ezombusazwe lawa kuyinto elusizi kakhulu ngoba akufanelanga ayifunakali.
Embikweni wamapolisa kuvele sobala ukuthi abaphatheke kulolu dlakela behlasele abalandeli be-CCC kungabasakhulayo baselokitshini lembizo ekhwekhwe lapho umnumzana Sacrament Chikwinya we-CCC efuna ukuncintisa khona ukhetho lukamhla ka 26 kunyanga ezayo kambimbitho olwama by elections. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis kama.
Kunjalo nje kulembiko esanda kuyithola ethi kulowesibili umlandeli waleli bandla wahlaselwa emhlanganweni lo owenzelwe ekhwekhwe izolo osebhubhile. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe alisoze libuyele emuva ngokulwela inhlalakahle kaZulu lanxa sokuqhamuke udlakela elizweni olubangelwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla le-ZANU-PF. Isikhulumeli sebandla leli kobulawayo, umnumzana Swithani Chirowodza, utshele Studio 7 ukuthi okwenzakalayo kutshengisa sobala umkhuba wodlakela webandla le-ZANU-PF.
Imbali kaMnanga kwendabeni zodlakela vele ibalulekile. Ngo-2010 wakhuluma yena uMnanga ngowakhe umlomo wathi I was taught to kill, destroy. Singazi ukuthi wayezama ukwethusela bani. Kodwa wakhuluma yena ngomlomo wakhe ekhuluma isikhiwa wathi I was taught to kill and destroy. Lokhu kusitsho ngesiNdebele ukuthi ngafundiswa ukubulala lokubhidliza. Wayekhuluma futhi ngemva kokhetho luka-2008 wathi MDC supporters deserve to die. Lokhu sitsho ukuthi amalunga e-MDC kumbe labo abasekela i-MDC kumele babulawe. Lokhu kuphuma emlonyeni wakhe. Siyazi thina ukuthi nxa seqalisile ukwenza lokhu asekwenza esebenzisa abantwana, amalunga e-ZANU-PF nxa sebeqalisile udlakela, siyakwazi thina imbali ye-ZAP ukuthi uyabe esenzela ukuthi bafake umthetho we-state of emergency ozakwenza ukuthi amabutho ekwanise ukulimaza, ukuthumba lokubulala abantu abangasekele uMnangagwa kumbeni i-ZANU-PF. Njalo nxa besenza lokho okubi bengagwetshwa emthethweni, bengabotshwa amapholisa, bebe abantu vele abamsulwa emthethweni. So siyazi thina njalo sikhuthaza amalunga ethu ukuthi besebenzise lowo mthetho, bengathathi inyathela le lapho uMnanga kwafuna ukuthi asidonsele khona, ngoba uyazi ukuthi yena ugave endabeni zodlakela.
Manje udlakela lolu lungaqhubeka, alisoze ligcine lisuka kukhetho na?
Akokuphuma kukhetho lokho kuzakhangelwa zinkokheli nxa isikhathi sesifikile. Angaza ke ngikhulume okwakathesi, kodwa into esingasoke siyenze yikwekela ukukhankasa sitshela abantu ngohlelo lwe-Citizens Coalition for Change. Lokhu kuyaqhubeka noma kanjani.
Umnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma labebandla le-ZANU-PF yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngempelasonto utshele umhlangano awenzele ekhwekhwe ukuthi ibandla lakhe lizonda udlakela. Lokhu sikudaba lunye. Abamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho lwama-by election lomhlaka 26 Mbimbitho kanye loZulu jikelele bayalusola udlakela oseluthe lwaqhamuka elizweni jikelele ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Lolu dlakela luthiye umuntu oyedwa efile, abambalwa balimala emhlanganeni webandla le-Citizens Coalition for Change ekhwekhwe izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF abiwa engenelwe endlini abakade bekiyo elokitshini lenjube kobulawayo babhaxabulwa kakubi lixuku labantu abanakekelwa ukuba ngabasekeli be-Citizens Coalition for Change, i-CCC. Unkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa kukhetho lwama-by elections lukamhlaka 26 Mbimbitho emele ibandla le-ZANU-PF kuwat 21.
Ngithi no to violence, ukulwa ngokwani, asenzele into yethu kuhle. Nxa umuntu ungamfuni anti uya ngamavoti, hambe evota, singalwi singatshayani, ngoba kuwat 12 already kulabantu asebe batshaywa bajikijelwa batshaywa. Ayisiko migrants, siyazwa kuthiwa kulama-violence Zimbabweans. Let's do our thing in a polite way. iviolence nanjengomama angiyisekeli.
Unkosikazi sichelesile Mahlangu laye oncintisa kulolu khetho emele ibandla le-CCC esigabeni sePhumula uvumelana lonkosikazi Moyo.
Kuyethusa kakhulu besingakhangelelanga khona ukuthi ngakwenzakala ngoba nxa sikhangele ama-elections ahlale siba khona kodwa nxa sokusiba ngama-elections e-violence hayi akubuhlanga. Besicela abantwana bethu lathi badala ekelanini ukuthuma abantwana kulezi zinto ezimbi.
Osakhulayo wakobulawa inkosazana Nokuthula Mkandla uthi udlakela oselukhona lokhetho luyabethusa.
Thina esikwaziyo ukuthi umuntu kakhethelwa ukuthi ashuze liphi ibandla, umuntu wenza okusenhlizweni yakhe abe kufuna ngesikhathi sona leso abe sikhethile. Ngakho lokho kokukakajwasa sithona sesihamba sesesesaba kubuhlungu kunzima, yikho okunye futhi okuzadala ukuthi ama-youth angagcineki esiyarejistela ukuthi avote ngoba sebesesaba ukuthi nayeke bangaze barejiste bazakwenza njani njengoba beyazi bekaraja.
Umgcini sihlalo wezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu abahlukane lomkhuba wodlakela.
Asifuni abantu abenza ubudlwangudlwangu enye iphathi kumbe kwenye iphathi, lokhu asikufuni. Kodwa sifuna amaphathi wonke ananzelele ukuthi kulabanye futhi izigebenga eziba phakathi kwamaphathi abaqalisa ukwenza into ezinje ukuze abantu bamaphathi bonke belisane. Thina sifunisa namaphathi, siyacela amanye amaphathi ekhona udlawo kancedise ukuthi ngabantu abenze khona lokhu ngabe ngababo bebalethe phambili ngabe ngasibabo sincedisane ubana sikwati abantu ngobani abazojikijela abantu phakathi okuzagcina thina sisilwisana sodwa.
Izizalwane zeZimbabwe sezicele ukuba uhulumende avikele uZulu kuzikliwi ezihamba zichaya lokubulala abantu abasekela ibandla elingasilabo ngoba abantu belelungelo lokusekela ibandla abalifunayo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi udlakela oselukhona elizweni kuma-by-elections la kuveza sobala ukuba ukukhetho olukhulu lomnyaka ozayo ka-2023 luzabe lusedlula olwenzakala manje. Isikhulumi samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati uthi amapholisa lokhu esaphenya udaba lokuchaywa kwabezanu PF njalo bengakabambi abantu abaphatheka kudlakela lwenjube kodwa okwezolo bakhona asebebotshiwe kusasa noyedwa obalekileyo njalo kukhona okunye abasakuphenyayo kwabenze lolu dlakela oluchiye umuntu oyedwa ebulewe ngamalunga awezanu PF. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho amabutho akwele Russia asehlulekile ukuhluthuna isigodlo salelo lizwe eseKiev ngemva kwamalanga amahlanu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine likhulumisana lele Russia emngcelweni wele Belarus ngokubeka phansi izikhali. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 422,000 sebebalekile kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane solokhu kwaqhamuka impi elizweni leli. Inhlanganiso le ithi abantu abedlula ikhulu 102 bakwele Ukraine lamasosha akwele Russia adlula inkulungwane ezintathu asebhubhile. Kulezi zalane zeZimbabwe ezizama ukuyaphephela kwamanye amazwe zivela kwele Ukraine. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi seliphathise abantu abedlula ijumi ukuthi basuke kwele Ukraine. Kulabanye abafunda kwele Ukraine asebefikile kwele Poland, kube labanye njalo abazama ukuya eRomania lamanye amazwe angomakhelwane. Ulayson Moyo odabuka eZimbabwe ofunda eVenista National Medical University uthi laye sezame ukubaleka kulelo lizwe.
It would be better to move out right now when there is still assistance and when there is still help, and like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance. So most of the students have left where I am, I expect except a few. So most of them will be traveling today or tomorrow or during this week. But where I am, it's is still quiet and there haven't been any bombings or shelling.
Ulayson Moyo udabuka eZimbabwe njalo efunda kwele Ukraine. Kusenjalo abantu abaningi bayabuzana ukuthi kuyini okuzaphuma emhlanganweni weziphathamandla zakwele Ukraine leza kwele Russia. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi wezombusazwe njalo olendodana eyafunda kwele Ukraine uthi kusobala ukuba ele Russia selehlulekile ukugenqula uhulumende wakwele Ukraine.
Kukanya iRussia kumbe iKremlin sebefuna ukukhuluma leUkraine bencediswa iBelarus. Okukhona ukuthi uPutin usebona ukuthi lokhu ayekucabangela uzangena nje ephongukhiqika nje thatha ukuthathayo akusenzakali. So kule iResistance esuka ku amabutho e-Ukraine. Uzabona ukuthi ilizwe lonke jikelele, United Nations, EU, ama-sanctions abakhuluma ngawo, ama-protests asenziwa kwamanye amazwe, iziphepheli ama-refugees asethathwa ngamanye amazwe yasengcweleni e-Ukraine. So kutshengisela vele ukuthi uPutin useyedwa, sisitheli labangani abalutshwane. Kungathi esefuna ukuthi akhulume khathesi yena esengenele elizweni esethumbe iUkraine. Kutshengisela nje ukuthi usebona ukuthi amandla akhe impi yakhe yayisozimfikise ndawo. Secatsha nje ngomunwe wokuthi akhulume. Inkulumo zakhona asoze zikhiphe lutho ngoba umnumzana oweUkraine uzawuthi yena hayi mina ngisuze ngikhulume lani nxa lokhu yilapha phumanini. Layelo uyabe sithi yena nxa wena obusa iUkraine ungakaphumi esikhundleni lama ngiphumi. Angiboni ukuthi okwakhathesi kuzaphuma lutho engxenye nje nxa sebezakhuluma nje ngeviki ezayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze Live Talk ezibondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezosuku lapho lukhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho kusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes. Lingakhutshwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye-Voice of America.
Namhlanje sikhangela ukuqhubeka kokukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho kanye lokuhlaselwa okwenzwe ele Ukraine ngele Russia. Abalemikhuhlane engajwayelekanga ehlasela abalutshwana enjenge-hemophilia bakhala ngokuthi ngabe bayananzwa labo isimo sabo sazakale umuntu wonke. Intathele zindaba yethu uMakhupita Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempilakahle zithi lokho kunganceda ukuthi nabalemikhuhlane engajwayelekanga benelisa ukuthola usizo olungenza impilo yabo ibe ngcono ngesikhathi umumo wezomnotho ungamanga kuhle okuphambanisa le misebenzi yezempilakahle. Unkosazana Trudy Nyakabangwe okhokhela inhlanganiso eRed zizizimbabwe futhi uqakathekile ukuba uzulu elizweni jikelele abe lolwazi olungenza azwisise ngezifo zama-Red diseases lenkinga ezihlangana labalazo. uthi yena ngokwakhe njengomuntu olomkhuhlane wehemophilia wabhekana lobunzima obuze bafika la kubantu bakhe ababili baze benelisa njengenhlanganiso ukuthola usizo enhlanganisweni ehemophilia emhlabeni wonke jikelele ukuze amalunga abo efinyelele imithi edingakalayo.
They are supporting us in terms of providing the facts that is needed to inject.
Bayasiphathisa ukuthi sithole umuthi wevector odingakalayo. Uyadula sibili lowo muthi. Ubiza amakhulu amabili amadola emelika kudosi inye ngayinye.
Uthi basungula bebalutshana bengabali ithumi nje kuphela kumabhukana ababafuna lolu ncedo, kodwa okwamanje sebedlula kukhulu okukhomba ukuthi usekelo luyadingakala ngokuzwayo. Babikwa besebenza le mikhuhlane yamaretizizize kumihlobo efika kweyisithupha eZimbabwe. Kubikwa njalo kulodubo lokukhangelelwa njengabantu abaphazamiswa yibuthaka njalo besenyanywa ngabanye kubangelwa yikuswelakala kolwazi. Umqondisi we-Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation umnumzana Tinotenda Mudarikwa ole-Rare Disease layo uthi akulula ukuba lezifo ezinje empilweni.
Yikudalwa ungenandlela eyi-toilet. It's typical to live with a rare disease because ma ungela specialist it becomes very hard because I'm a general practitioners. They are general practitioners. They don't dwell much into specific rare disease.
Uthi lesi yisifo esihlasela umuntu oyedwa nje kuphela kunkulungwane ezinhlanu 1 in 5000 emhlabeni wonke jikelele. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo u-advocate Abraham Mateta uthi ilungelo lezempilakahle licacile kusisekelo sombuso njalo alikhethile ukuthi ngumuntu onjani ongalithola.
Kuyadingakala ukuthi sizwisise ukuthi kutsho ukuthi umuntu wonke nxa kukhulunywa ngelungelo ele-healthcare kutsho ukuthi labantu who have ama-rare diseases bona labo lama-rare disabilities kuyabe kudingakala ukuthi labo bathole ukuncediswa ngoba uzathola nxa kuyi-rare disease kutsho ukuthi kuyabe kungela odokotela abaningi abakwazi ukuthi iphathwa njani.
Uthi kunjalo imfundiso kuzulu iyadingakala ukuba abahlaselweyo bancediswe ngokuphangisa ukuba befinyelele odokotela bama-specialist bephinde bebe yibo abancediswayo njalo ukuthi beze beyokwelatshwa ngitsho langaphandle kwelizwe okulolwazi olujulileyo oluhambelana ke lesimo sabo. Emhlabeni jikelele kule mihlobo yama-rare diseases edlula kunkulungwane eziyisithupha 6000 egoqela i-multiple sclerosis, i-narcolepsy, i-Fabry disease, an-erectile malfunction, i-hemophilia leminye. Amazwe omhlaba ananza ilanga lezifo ezingajwayelekanga ele-Global Rare Diseases Day ngosuku lokugcina lenyanga kanhlolanja minyaka yonke. Abenhlanganiso ezehlukileyo zemikhuhlane le eyama-rare diseases kwele Melika bananza lolu suku lonyaka ngemicimbi bemanyene lohlangothi olulawula imisebenzi yezokudla lemithi olwe-US Food and Drug Administration, FDA, phansi kwendikima ethi Sharing Experiences in Rare Diseases Together. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngo omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze Live Talk ezikondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhla ka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhla ka 26 Nhlolanja kusiyafika umhla ka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye Voice of America.
Nele mbila zithutha ngempela viki edluleyo amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni agoqela ele Dynamos Highlanders le Caps United. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu likamasipala wedolobha lakoBulawayo leBulawayo City lephule inhliziyo zabalandeli beqembu leHighlanders ngesonto ngokunqoba abakwenze nge-1 kanya. Ekhuluma letatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yeligi.
Vele kukhona lapho bekumele siqalele khona ukunqoba njalo ukudlala leqembu leHighlanders kuvele kuyinkuthazo khona ngokwakho. Sisiyaphambili kumele sisebenze gadalala ngoba lokhu sesimeni esingekho sihle. Kuzamele nxa sidlala singekho ekhaya sithole umklomelo loba owodwa kodwa nxa singekhaya kumele siyithathe yonke yomthathu.
Phambilini womdlalo wangesonto iqembu leBulawayo City belinqotshwe emidlalweni emithathu laba ngijikile obhanqa kowodwa. Impumelelo yangesonto ilitshiyisele ngijikile obhanqa nemiklomelo emine lele Highlanders njalo lokhu sekudale ukuba abanye abalandeli beBhoso baqale ukukhonona ikakhulu ebulenjini. Loba kunjalo umqeqeshi weBhoso uMandla Mpofu futhi kusase masinyane ukuba usengahle axotshelwe ukwehluleka.
Whatever happens, kungenzeka loba yini kodwa mina kuningi sengihlanganile lakho emidlalweni yebhola. Loba yisiphi isinqumo esingathathwa siyabe siphezu kwamandla ami njengomqeqeshi okokuthi akula engingakwenza kodwa ngokubona kwami kusasemasinya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumi lantathu engalaneni yemiklomelo kusithi leBulawayo City lona lisendaweni yeChumi lanhlanu. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lehluleke ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokuba ngijikile obhanqa 0-0 leTennants. Umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi kusamile balungisise ukumbalwa ukuze bayenelise ukuncintisana lamanye amaqembu.
Lesi isibonelo esokuba silo msebenzi ongakanani okumele siwenze ukuze sibe kuzinga linye lamanye amaqembu ahlezi enqoba njalo ahlezi phezu kwenkalani. Kimi kutshengisa ukuba usamele sikhweza amasokisi njengoba bengivele ngisitsho kumaviki adluleyo.
Phezu kwenkalani kuhlezi iqembu leManyika Diamonds lona elibhuqele Caps United nge-6-2 njalo elinemiklomelo elitshumi lambili. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Indona elitshayele Dynamos nge-1 kanya njalo lalo lilemiklomelo elitshumi lambili. Iqembu leRentals lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elitshumi njalo ngempela viki edluleyo litshayele Wawa nge-3 kanya. Iqembu leWawa yilo elihlezi emsileni wengalane lilemiklomelo emibili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele nakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singake hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa agcizelela ukuba ngempela omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change ubulewe ekhwekhwe izolo ngamalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.